sendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni weStudio 7 namhlanje ekuseni ngolwesine mhlaka 20 ku-Solanja 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amazwi omkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa awokuthi sokuyisikhathi sokungena izitaladeni kutshengiselwe phezu kokonakala komnotho welizwe asemukelwe ngendlela ezehlukeneyo, kambe uphathisa uzulu lokho.
Inxa yekwenza kumele akwenze nje evukete kwenzile uqalana unsuku-announce ukuthi laba abana-announcelayo bamthethela amathuba yini bamfakele imigoqo asekwenzi kuyikuthi seyinike laba abatshela i-ammunition phela nje izikhali zokuthi balungiselele and kangithembe ukuthi uzawakhona kathesi kuyazokuthi yinteni.
Owesifazane oyisizalwane seZimbabwe obelaliswe esibhedlela eHarare ecatshangelwa ukuthi engaba legcikwane le-coronavirus utholakale engelalo.
Ngiyindlela engaba ingazathi zakulula abanye abavele kade sesesaba ukuthi akokuthi ngisukuthi singini lapha eZimbabwe kuye lezihlobo zakhe akukabi yinto engathakazeleleka kakhulu ngoba nabo basemseni lenhliziyo yokwesaba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo msakazo. Amazwi omkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa awokuthi sokuyisikhathi sokungena izitaladini kutshengiselwa phezu kokonakala komnotho welizwe asemukelwe ngendlela ezihlukeneyo. UMnumzana Chamisa izolo wazise ukuthi ngemva kokwethekelela izigaba zonke zelizwe elalela izikhalazo zikaZulu uthole ukuthi abantu abaningi bathi sokumele kungenwe ezitaladini kutshengiselwe. Kungakedluli amahola athile ekhuluma amazwi la, intsha yebandla le-MDC ingene ezitaladini zeHarare yaxhaswa nguZulu Makhaza kwaba luthuli. Kodwa amapholisa njengenhlala yenza achithe ukutshengisela lokhu ngokuphosa intuthu ehitshayo e-tear gas. Kodwa abanye bathi ukutshengisela kumele kuqhamuke mahlayana kufuqwa izikhalazo njengalokhu okuya kwenzakale kwamanye amazwe kuze kulethe inguquko. UChris Kande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Michael Mdladlandiweni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ah, mina ngithi kangikholwa ukuthi umuntu nxa ezenza into yaqala anawuze. Ngoba ukuthi nxa yekwenza kodwa mela kwenze nje evukete kwenzile uqala anawuze ukuthi laba abana-announcelayo bamthethela amathuba yini bamfakele imigoqo asekwenzi kuyikuthi seyinike laba abatshela i-ammunition phela nje izikhali zokuthi balungiselele and kangithembe ukuthi uzawakhona kathesi kuyazokuthi yinteni ngimekeleukuthi ngibone kusenzakala but kangikholwa ukuthi zabe khona iqiniso lami lelo ngoba phambilini azange bekhona abantu nyakenye ayingathi ngo-2018 baze badutule ezitaladeni nazange abonakali so kathesi-ke angazi ukuthi inteni ikho ngifuna ukubona sifunaukuthi hami ke angikhombisa wanitshengise ukuthi hhayi uqinisile into enayenza ngizabona ngakubhali kangikholela ukuthi kuzayenzakala lokhu.
Kodwa ngendlela abantu abathukuthele ngayo ngokonakala komnotho welizwe awuboni na bengangena ngobuningi babo betshengisela?
Uma ngikhanyele angazi yazi ngizafaka umzekelo sokuthi mina ya khumbula umzekelo sokwenza oyikla okuthi inkukhu iyayitshunta insiba uyithwale ilambe ithi lambile uyijikele phasi ihoyele umuntu isukulandela. Yikho engicabanga ukuthi kufike ezingeni leZimbabwe ngendlela abantu asebesenza ngayo. Njalo futhi ngiyatsho ukuthi mina kangikholwa ukuthi kuzayenzakala lokho. Kangikholwa eqinisweni lonke ngendlela ebengikhangela ngayo kwenzakala elizweni. Abantu bephana le nkukhu ezifonela umumbu zithunta insiba. Kungathi le hopeless angazi ukuthi kuyadingakalani kodwa kangikholwa kuzayenzakala umahluko. Nxa kuthiwa kubizwa i-demonstration. Ngicabanga ukuthi i-demonstration eyenzakalayo mina ukuthi kutshengisela kuba spontaneous kakhulukazi. Akuze kwaplanwa, futhi kwahlelwa. wakhayela into eyenzakala kubo 14 January ngo-2019 azange ngenze ama-press conference uku-announce into ezinye ngomntu wakhuluma nje ukuthi siyenza lokhu kodwa lokho mina mbona ngani ha ngizakhola sokwenza kile
kodwa khona ukutshengisela ubona ngani kungaletha na inguquko asithi kuphumelele abantu bagcwale ezitaladeni kungaba lo mehluko na
ye ukutshengisela kuyalethi umahluko andithikisa kubona kamazwe amaningi kenzakala uhulumende yagcine seleki ama-tools phansi sithi hayi abantu sebekhulumile selandela ofunwa ngabantu khona kuyenzakala kuya ngokuthi abantu babaphendule njani nxa kuthiwe kutshengisela kodwa-ke kutshengisela akusocala anti kuyavunyela kusekelo sobuntu sezimbabwe ukuthi abantu batshengisele ngokuthula singakwenza lokho abantu-ke ngokuthula ngicabanga ukuthi nxa ukuthi baphumile njengaiti ukuthi ngizabona kusenzakala then-ke hhayi-ke sesingakhuluma sithi hhayi kuyasebenza kodwa bathesi mbonani nje usayenza ukuthiwa yi-lip service ngesikhiwo
Lo Michael Mhlahlandiweni ingcwethi ecubungula ezombusazwe wekhuluma le Studio 7 ecingweni yokobulawayo. Owesifazane oyisizalwane seZimbabwe obelaliswe esibhedlela eHarare ecatshangelwa ukuthi engaba legcikwane le-coronavirus utholakale engelalo. Uhanjiswe eWilkins Hospital ngolwesibili esanda ukufika elizweni evela eChina lapho asebenza khona. Ubikwa eke wethekela isigaba seWuhan eChina lapho kuqhamuke khona leli gcikwane. Umqondisi wobona ngenhlelo zempilakahle kuCouncil yeHarare uDr. Prosper Chonsi ufakazele iStudio 7 ngolwesithathu ntambama ukuthi umuntu lo uzakhululwa ngolwesine. Kodwa awuthe bazaqhubeka bemqaphile okwamalanga alandelayo esendlini yakhe. Ukuyahlolwa kwakhe kulethele iningi eHarare okwesaba okukhulu ukuthi mhlawumbe leli gciwane lingamemetheka. Ukhansela waleli dolobho umnumzana Thamsanqa Mahadebe utshele umuntu ongamela inkomo weStudio 7 ukuthi bathokoza ngokutholakala komuntu lo engelalo lelo gciwane.
Kungaba into neyindlela engaba ingazathi zakhulula abanye abavele kade besesaba ukuthi sokutshengisa ukuthi singeni lapha eZimbabwe kodwa lakho futhi kuye lezihlobo zakhe akukabi yinto engathakazeleleka kakhulu ngoba nabo basenhliziyo yokwesaba futhi otherwise kungaphuma kuthiwa yiyo futhi
khona yinto enhle yini elungileyo ukuthi abantu abangenayo elizweni abake baba semazweni alomkhuhlane lo bekelwe baye ngakwabo kungani bengagcinwa endaweni ezingafinyelelwa ngabanye abantu abangelawo lomkhuhlane njalo abanganakanelwayo ukuthi balawo
yebo ngingathi mina ngendlela kukhanya kungalunganga ukuthi aye ezindlini zabo but thina ngendlela yokuthi sizame ukuthi abezihlobo zabo ngokuhlalisika kwethu eZimbabwe nomkhuba wethu umuntu vele esejayele ukuthi uma ngigula kungcono ngibe eduzane labangakini ukwenzela ukuthi bangibone noma kungizaswelakala noma ukuthi ngiza kuphuma ngeyindlela ngitholekale kube ngophilayo phakathi kwabanye ngulowo ngiyindlela yokuthi kusesijayele ukuthi yinhlalo yethu nguye umkhuba wethu
Kodwa ayisikho kufaka amanye amalunga omdeni engozini yini lokuhadebe nxa umuntu ethe wavunyelwa ukuya ngekhaya kwazovela mhlawumbe ngemva kweviki kumbe amaviki amabili ukubana ulawo lomkhuhlane
ngaba liqinisa ukuthi ngabe sengithelela abanye kodwa hathi lapha nami njengomuntu osebenza kukhansili ngisebenza labo odr Chonsi lamanye amadokotela esinawo kusithi kanto laba batrusteke kakhulu ukuthi lokhu abakwenzayo bayakuzwisisa kakhulu eplazi abasoze bakuthiye usiya ezisotsheni zakho noma ukuthi kwelakini ekhaya bengela muntu ozabe ekhangela naye ukuthi abone ukuthi uzibamba njani kwaphakathi kwabanye ngezihlobo zakho ungagcina lawe yini ubathelela lowo mkhuhlane noma ukuthi akulayo isikho ukuthi baphonge umyeke ahambe ngakwabo bengamkhangeli ukuthi uhlala njani uphila njani lapho
lo mnumzana Thamsanqa Hadebe ukhansila weHarare wexoxa ecingweni Lo ntunga mili nkomo Studio 7 ekonale eHarare. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Osomabhizimusi kanye lengcwethi kwezomnotho abedolobheni lakobulawayo bathi ukusetshenziswa kwemali yamanye amazwe ngendlela engacacanga elizweni kubangela ukuthi kube lengxabangxoza kwezamabhizimusi njalo imisebenzi ingaqhutshwa ngemfanelo. Lanxa uhulumende wamisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ngomnyaka odluleyo, imali le ilokhu isetshenziswa ngokungekho emthethweni ikakhulu emkambo wonsitha okuyiwo okhokhela ukuthi isisindo sawo simi ngaphi ngelanga ngelanga. Lokhu kuvezwe ngosomabhizimusi emhlanganweni kobulawayo lapho abathe umthombo wemali le ngabathengisa amafutha ezimota wepetrolo lezinye ingatsha zikahulumende ezivunyelwayo ukuyisebenzisa imali yamanye amazwe. Bacele uhulumende ukuthi abeke umthetho ocacileyo ukuthi imali le iyasetshenziswa kumbe hayi njalo kulandelwa ziphi iziqondiso. Iqembu lembube elentosakusa eleZimbabwe elilengoma yokukhumbula umufi uJoseph Chabalala wayekhokhela iqembu leBlack Mambazo lithi lithemba lizacula ingoma yalo elisanda ukuyicula ngelanga akhangelelwe ukufihlwa ngalo. Umkhokheli walelo qembu eleBlack Mambazo umkhokheli weqembu lendosakusa uOscar Siziba uthi basebenza ndawonye leqembu leBlack Mambazo njalo uthi uChabalala wayengumqeqeshi wendosakusa. Uthi lanxa bengatholanga ithuba lokuhlabelela kulomkhosi akusenani kodwa bazabe bekhona emngcwabeni. Umqondisi weBlack Mambazo uXolani Majozi ubikwa isithi umuyi uzangcwatshwa emathuneni eLadysmith ngomgqibelo. Umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa uthe ingxenye yomngcwabo lo izaphathiswa nguhulumente iSpecial Official Funeral Category 2 ngendlela yokumhlonipha umufi. Oyinkosikazi kamuyi uThawanda Maphexa Moyo obhubhe ngomnyaka odluleyo wayelilunga lesiyaya Arts Group lakobulawayo uphikisile ukuthi wayelomnumzana Orishias Moyo ngelanga oyetheswa icala lokubulala uMaphexa ngalo njengalokho kwathiwa ngumuyi. Ngelanga aze amdubule esithi babezihlalele emoteni phambi komuzi wakhe njalo umoyo utholakale engelacala lokubulala. Umahluli womthethwandaba ophezulu weHigh Court uthi akulabufakazi obucacileyo obokuthi kwenzakalani kumuyi. Uthe umkamuyi unkosikazi Jacqueline Moyo nguye obengachasisa ukuthi kwenzakalani kodwa ukhethe ukungaphathisani lamapholisa okwenza kungaphikiseki okukhulunywa ngumoyo ngendlela yokuzivikela. UMaphexa wayesethesa umoyo umlando wokuthandana lomkakhe yena owayemsebenzela kubhizimusi yakhe yeFish and Chicken City kobulawayo. Umoyo ubikwa wabalanda behlezi emoteni phambi komzi wabo khe wabuza ngobudlelwano babo. Umoyo waseqalisa ukutshayela imota yakhe kodwa umoyo wayibambelela walenga kuyo ihamba wasekhupha umbhobho wamdubula watshonela esibhedlela. Umoyo uthi wamdubula ngoba wayezama ukumthathela imali elabangane bakhe. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Sanibonani kuStudio 7 ndinjani? Nami okusenhlizweni yami kuloko kuyikhonoko ukuthi ngempela abantu nxa bedoyidoyela into abayifunayo eyikudla impilo amaphoyisa afika impela aphosele amatiyekesi kumbe aphosele lezi zinto ezidakayo intuthu edakayo kubuhlungu lokho. Angazi ukuthi kulela ilizwe impela amaphoyisa azolunga kutheni nokuthi kungakhulunywa lobani ukuze kulunge. Bazimisela ukuthini kodwa ukuthi lizwe libe buhlungu kanje. Kodwa okunye enkuzile kumnandi okufuna kwanjabulisa yilokho ukuthi school fees ugovernment asibisele ukuthi singaduli lapho simtshayela izandla.
Osalibonani bakwethu ekhaya, mbingelele. Igama lami nguSibusiso Onsele uLindamkhulu. Sacela nami ukuphosela nje izwi. Kunento engibone kuma-social media abathi abakomambo bathi bafuna kufakwe ubukhosi babo ezitradeni ngoBulawayo. Okokuqala, uBulawayo uvula umlando waMandebele akamzilikazi kaMashobana nendodana yakhe uLobhengula. Amakhosi lawo zinkosi nezinduna zakhona. Ngabe nabo mhlawumbe abakamambo laba bayahamba mhlawumbe belwela ukuthi akube nemigwaqo yakibo mhlawumbe plumtree, ngoba uma ngibuka umlando ngathi umambo wayekhuluma mhlawumbe isikhalanga ngamarozi ayekhuluma isikhalanga. So-ke nganti bona umlando kamambo owalahleka, izinduna zikamambo kwakungobani? Mambo umuzi wakhe wawukuphi nakuphi? Mina ngabe nje kuya ngami nje, ngabe kususwa yonke into labo kungumbuya nehanda buyiwele eHarare le, ngoba ngapha lidorobho lamahlabezulu. Ngiyabonga maqhawe.
Sayibona nibasakadlani balaleli ngichumecholocho. Hhayi, mina nisijayizani bantu ukuthi konke ekukhulumayo ayiwenzi, iphathe yamanga kuphela. Labantu abasele abalandeli bona balokhu betshaya izandla, ungathiwa mzelikepheli mzelikepheli, ufule lapha tuzeleni batshaya izandla. I-40 years likambilula lokhu kukhulunywa amanga kuphela.
Kukhulunyiswa yile ndoda le eqeda kukhuluma manje ukuthi ye abasakazi be-Studio 7 basapoti i-MDC. Even umntwana omncane ona-5 years angeke aze akhulume into enjengaleyo. Ukuthi kahle kahle yena akazazi ukuthi ufunani umthetho wakhe. Ningazihluphi kakhulu ngabo, ngaba ngabantu bakamnangagwa. I'm sure li-twin likagawule. Ngiyabonga.
Njengomfana wakondlovu sasiyimi futhi uThembile. Isifiso enginaso ukuthi nginye mini nami ngithole ngixhunywe ku-Studio 7 ngikhulume nami okusenhliziyweni yami ngale lalizwe, ngoba nginje nginefamily lapha, nabazali, ingane ziya esikolweni, zigcine zingasakwazi ukuya esikolweni. Sonke nje sabaleka namathalente lawo esafunda lapho, sabuya nawo la eMzansi. Manje sisebenza eGoli kuyithalente okumele siyisebenze kwelethu ilizwe. Ngicabanga ukuthi especially kulaba abasegoli, amadoda amaningi athinteka ngento eyenzeka kulelalizwe leZimbabwe. Ngize ngajabula uma ngithola le namba e-Studio 7 nami ukuthi ngikwazi ukuqeda nje e-time yami ngikhuluma ngalelalizwe.
Njani kodwa thina siyaphila. Eyi, sibona udubo lwasekhaya lolo, eyi. And manje kungani uSibusiso Moyo bese bejabule kakhulu bezwa ngani bathi kuthiwa kona ama-sanctions akhishiwe. Ama-sanctions bazowakhipha mhla befunda ukuthi hayi amalungelo kaZulu ayahlonishwa. Ngisaphinda futhi ngikhulume ngale ndoda lena, le ndoda le ekhuluma ithi yona ye lana abasakazi bafaka abantu ababuya koThintlanzi, bafaka abantu ababuya enkomeni, abasakazi basupport i-MTC. Yini le nto? Lo muntu lona kahle kahle ukukhuluma kwakhe lokho, hhayi, I'm sure wena ndoda okhuluma kanje wonke umuntu uyakuzwa ukuthi hhayi. Ngiyabonga.
Siyabonga. Salibonani basakazi, salibonani mthakazi. Bakithi kuyadanisa ukukhuluma ngosuku lwe-21st movement kwabatsha, singazi ukuthi sibili babikelwa kuthiwa lusuku lukaMgabe ukuthi wenzani. Likhefu nje elibe likuthi ngakuthiwa uMnangagwa liqinise ukuthi wakhipha uMgabe sona ngale sula. Lifana nje lifana lelikarosi, kwakule khefu likarosi kudala, Rose and Founders la lachitshwa ikhumbuza isitha ehise saqhoba amaNdebele esebenza lana lo ovumelana losuku lolu ukuthi lufundiswe abantwana kungani lesuku oluhle. Ngilisiza nxa ukuthi phakathi kwabantu bamaNdebeleni komthwakazi kusaselabantwana abaphethe umgabe ezandleni zabo njengeqhawe. Namhlanje bayahlupheka baphathanga lutho, bayabhoda emigwaqweni, bayahawula. Ukukhulunywa bengilalele kathi mhlawumbe ukukhulunywa ukuthi bangena izidakamizwa, bangena lani lani lani, kuyikuhlupheka kwabo. Semazweni, lapha emazweni abantwana abatsha kumbengithi abatsha abasebenzayo, xa usebenza emazweni kule mali yokuthiwa yitaxi, yonke into eyithengayo iyathatha itaxi. Abanye bayanatha utshwala bakholisa, kodwa kule mali yetaxi imitshwala ekhitshwa ilungiselela abantu abatsha bakhela izakhiwo, bayenzela into ezinhle ngemali yena leyo. Pho lelo thuba kwela kithi bazalithatha ngayo. La mabhakane abhalwe Robert Mugabe lapha semgwaqweni azwisa ubuhlungu nxa lokho sasekhona.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani lienelisa ukusithumela amazwi enu, eliwathumela kuWhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Sakazanga umbono omunye omne wethu wefilabhusi obesithumele wona nge-coronavirus, ngoba udaba lolu soluguqukile njengoba obecatshangelwa ukuthi ulayo utholakale emsulwa. Emini-ke besikhulume ngokuthi ukhona wesifazane otholakale elegcikwane lele eHarare, kodwa silethulele-ke udaba oluthi utholakale engelalo, njalo namhlanje uyabuyela ngakibo. Ngakho-ke asifuni ukusabalalisa umbiko olokhu ukhuluma ngokuthi utholakale ecatshangelwa ukuthi ulalo. Yebo-ke kulabo-ke abandise ukusilandela kukhasi lethu le-Facebook VOA Ndebele. Ye, siya live streama kathesi, kodwa sikhona sisanda nje uku-live streama. Sisa-live streamanga ngesikhathi ngoba bekulokunye okukhathazayo emtshineni yethu. So lingasixhasa nje kathesi lisilandele, sizasithola sikhona-ke kukhasi lethu le-Facebook u-VOA Ndebele. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafisitshane, amasotsha eSomali alitshumi lamalwecatsha alitshumi lasithupha i-16 batshonile izolo iqembu le-Al-Shabaab lize lihlasele iinkamba zebutho ezimbili esigabeni se-Lower Shabelle kulelo lizwe. Kuhlaselwe idolobho le-Khoyole kuqala kusetshenziswa amabhomba abesemoteni ebitshayelwa ngobe sezimisele ukufa i-suicide bomber obejonge ukubulala amabutho kahulumende. Uhulumende weSomali uthi injongo ibiyikudiliza amabholoho. I-Al-Shabaab ephinde yahlasela e-Al-Salini ivumile umlando wokuthi yiyo ngempela ehlasele kulezi indawo zombili, isebenzisa umsakazo wayo we-radio Andalas. Umhlangano omkhulu o-European Union lamhla e-Brussels uza kuba ngokuqala kulandela uhlelo lwe-Brexit, njalo kuyabe kucutshungulwa udaba lwemali lokuthi kugcwalise njani isikhexa esamabhiliyoni amadola angamashumi ayisithupha lanhlanu, $65 billion, esadalwa ikusuka kwele Bhilithane kumanyano we-EU. So kusele amalunga e-European Union angamachumi amabili lasikhombisa i-27 kulumanyano, njalo awamazwe anothileyo ayakhonona ukuthi yiwo azathwala umthwalo onzima ukuthi abhadale imali eningi okwedlula amanye. Abalimi be-France okuyibo okusetshenziswa isivuno sabo esiningi bathi bakhathazekile ngokukhutshwa komthetho obukade ubasiza kulumanyano owe-Common Agricultural Policy. Namhlanje ke kwezenzakala kwelemelika, ibandla lama-Democrats beliphakathi kwengxoxompikiswano edolobheni le-Las Vegas eNevada khonapha eMelika ekuqhubekeni komkhankaso wokudinga ozancintisana lomongameli Donald Trump ekupheleni kwawo nalo umnyanga. Umcimbi lo uphele kumizuzwana embalwa ngolwesithathu ebusuku eMelika kodwa ekuseni kweZimbabwe. Wayengusodolobho weNew York City umnumzana Michael Bloomberg oyisinothi ibillionaire okubandla lamaDemocrats ubephumelele ukuphatheka okokuqala kulingxoxo-mpikiswano selokho umkhankaso lo wasungulwayo. Usebenzise imali yedlula izigidi ezingamakhulu amane emkhankasweni wakhe $400 million okubangele ukuthi abanye bakhe bekhonone ukuthi uzama ukuthenga indawo yokuncintisa. Abanye abaphatheke kulingxoxo-mpikiswana ngosenator Ben Sanders weVermont wayengumsekeli kamnumzana Barack Obama engumongameli, umnumzana Joe Biden, usenator Amy Klobuchar weMinnesota, usenator Elizabeth Warren weMassachusetts, lo wayengusodolobho weSouth Bend eIndiana, umnumzana Pete Buttigieg. Lokhu kwenzakala usenator Sanders ekhokhela kulomkhankaso elandelwa ngomnumzana Bloomberg loBiden. Sizalethulela ukuhlafunwe kulingxoxo-mpikiswano kunhlelo zethu ezilandelayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Yeboke okwamanje kuhlandla lethu lwemiculo lamhlanje ke sizwe umculo weqembu lendosa kusa. Leli phela liqembu lenqameni eGwanda ngaphansi kwenduna uMathema. Amalunga ngokhutshwe ekhaya siziba phela uOscar, uThembelani Ndlovu, Innocent Sibanda, uMduduzi Moyo, okwanele Moyo, uNjabulo Moyo, uThiyambiwe Shoko, lo noMosibanda.
Inkabami Inkabami Yatonsa lansimba Yekakan Iminyaga Shumilas kombisa Ay funanga Nisho lente belishi Yafa ngumlanjana Wonka bantu magaitenga Baibisa tubegile Tupegile Katasile Westila nzima Yonta la mila ya weni pila uyo Mapendu ginfegisa
Ngabe kwenze njani
Lofa nganjano kamba Esandle nzombumbi Yapume mfolwe nkabya Lachili sondo Lase lachile la magi
Afuge useni
Afuge useni Mapere spalapage Maibona lenka yese lomsila Yempumalanga
Indo sausa
Indo sausa Yapumala zindale simnandi Kate wabamnyama Kate wabamnyama Kate wabamnyama Kate wabamnyama Kate wabamnyama
Aye inzwisa yomculo wento sakusa singakehlukani esikhangele ezinye izindaba ebesikhokhela. Akhelwe bandla leMTC umnumzana Nelson Chamisa awokuthi sokuyisikhathi sokungena esitaladini kutshengiselwe phezu kokonakala komnotho welizwe asayamukelwe ngendlela ezehlukeneyo. Abanye besithi zizaphathisa, abanye besithi akusoze kuphathise. Owesifazana wesizalo neseZimbabwe obelaliswe esibhedlela eyagcikwane le-coronavirus utholakale engelalo. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.